sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwenza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 20 kuNcwabakazi 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. AbeZimbabwe Lawyers for Human Rights la bebandla lezaphu bathi sebesiya enkantolo ukuyaphikisa inyathelo leZimbabwe Electoral Commission elokukhweza imali yokuncintisa kukhetho. Lonke behlokoma abanengi phezu kwamazwi kamphathi intambo wezemithetho awukuthi akula muntu ozabotshelwa icala legugura wundi. Kuhlandla lezo kuzilibazisa sihamba leqembu lebahlangene sounds-a. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amanye amabandla ezombusazwe aphikisayo kanye labenhlanganiso yamaqwetha iZimbabwe Lawyers for Human Rights bathi sebesiya emthethwandaba ukuyaphikisa inyathelo leZimbabwe Electoral Commission elokukhuphula imali emele ibhadalwe ngabantu abazancintisa kukhetho oluzayo kanye labafuna ukucubungula ugwalo lwe-voters roll. Izek yazise izolo ukuthi ikhweze imali ye-nomination fees emele ibhatalwe ngabancintisa kusikhundla sikamongameli welizwe isuka kunkulungwane eyodwa yamadola emelika i-$1,000 yaya ku-$20,000. Abadinga ukuba ngamakhansila bona ekade bebhatala ama-$50 amadola i-$50 sebezahlawula inkulungwane yamadola emelika i-$1,000. Abafuna ukuhlola ukhetho kumbe ama-election observers ngesiNgisi kona sezabhatala imali esukela ku-$100 isiya ku-$400. Abafuna uluhlu lwabantu abazavota i-voters roll sebezabhatala imali esukela ku-$10 isiya ku-$150. Isikhulumeli sebandla lezaphu uMnumzana Msongelwa Ndlovu uthi bazacela inkantolo maduze ukuthi iphoqe izek ukuba nayehlise limali.
Okwakuqala ngithi nginanzele usapho nanzelele ukuthi idemokrasi eZimbabwe isithengiswa. Abadala bethu bahamba empini besiyayidinga khathesi sokumele siyithenge ngoba laba abasikhokhelayo bayabona ukuthi uZulu uyaduveka, labameli babo bayaduveka. So they put a premium on democracy and it has come at a very huge cost. Which is prohibitive for the ordinary person to participate. So kwinto esikhathazayo kakhulu thina njengozaphu sizimisele njalo sikhangela indlela ezokuthi siye enkantolo siyelwisa lolu daba ukuthi lulungiswe.
Likhangele lokukwenza nini lokho ngoba ukhetho luyasondela kusiya njengesikhathi?
Umbuthano we-NEC kwezaphu uyahlangana ngevikile elizayo ukuthi ikhangele udaba lolu njalo inike amagqwetha wethu i-direction yokuthi siye ekhothini yini njalo ngaphi.
Nxa sikhangela imali emele ibhadalwe yilaba abafuna ukuncintisa kusikhundla sikamongameli ikhwele isuka ku-$1,000 yaya ku-$20,000. Yebo lithi kuyadula, lithi idemokrasi isithengiswa, kodwa lingayenelisa yini limali lina njengebandla?
Hayi, sikhangelele ukuthi ibe ludaba lokuthi siyayenelisa yini kumbe ngeke siyenelise ngoba thina njengezaphu sisebenzisa ibandla lethu leZipra sisabhadala ngegazi sabhadala ngemphefumulo yalabo abahamba eZambia laseMozambique belwe lelizwe namhlanje ukuthi bese sitshela ukuthi usibe lomongameli ofunwa ngabantu kumele abe ngumuntu olomnotho ophezulu akusinto esikhangaleleyo kodwa nxa singehlulwa enkantolo bathi kumele siyikhokhe le mali uzamele siyikhokhe kodwa siyaqala siyilwise ngoba i-democracy akumelanga ithengiswe njalo noma ingathengiswa akumelanga ithengiswe ngentengo ephezulu njenge-$20,000.
Ungathi liyasuthiseka yini ngamalungiselelo okhetho?
Hayi, siyasuthiseka kakhulu. Eplumtree kuma-by-election azayo akhona ngempela viki silama-candidate amabili sibili ama-council azancintisa. Sikhangelela u-2023 hayi uhlelo zethu zokulungiselela u-2023 ama-election azisezingeni eliphezulu kakhulu njalo sibona ingani usekelo silalo emaphandleni.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu sixoxela ekwele South Africa. Lonke behlokoma abantu abanengi phezu kwamazwi ethulwe ngumphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi yena othe akula muntu ozabotshelwa udaba lwegugurawundi ngoba abaphatheka kulumbhuqazwe kudala baxolelwa ngumuyi uRobert Mgabe sangumongameli. UZiyambi wethule amazwi la esemhlanganweni we-United Nations okhangelane lokuqeda ukubandlululwa kwabantu ngemihlobo oqhutshelwe eGeneva kwele Switzerland. Le yinto ecunule abantu abanengi ikakhulu abemathebeleland labemidlands abayibo ababulawelwa izihlobo labangane libutho le-5th Brigade. Sixoxele qwetha umnumzana Kula Hove yena othi uZiyambi ulahlekile.
UZiyambi Ziyambi uqatsha ngomunwe ngoba kukabili. Okokuqala ekuvumeni ukuthi uMgabe kumbe ekukhulumeni ukuthi uMgabe wayenza lokhu i-amnesty kumbe ukuxolela kuyatshengisa ukuthi icala lalikhona ngoba ukhumbula ukuthi ekuphileni kwabantu kuxolwa kumbe kuxolelwana lapho okuphambaniseke khona. So uZiyambi Ziyambi ngokuzama ukubalekela udaba lolo okokuqala kuyatshengisa ukuthi likhona icala. Okwesibili, nxa sikhangela ngento ze-genocide okufana le-gugurawundi uzananzelela ukuthi umthetho wakhona kawufani lo mthetho welizwe. Engizama ukukutsho ukuthi nxa uMgabe njengomongameli ngesikhathi sona sokuthi waxolela ngaso amandla akhe njengomongameli wokuxolela owathatha emthethweni yelizwe leZimbabwe lengurhulumente weZimbabwe. Kodwa iindaba ze-genocide, iindaba zokubulalwa zokwenzakala njengesikhathi segugurawundi asonto ezithonisiswa ngomthetho welizwe kumbe umthetho werhulumente weZimbabwe kodwa izinto ezithonisiswa nge-international human rights law. International human rights law sesikhangela umthetho owabantu umhlaba wonke jikelele. Kwezinye izikhathi leyo mthetho ibhaliwe phansi njengokuthi ku-Universal Declaration of Human Rights. Kwezinye izikhathi ayibhalwanga phansi kodwa kuyaziwa ukuthi impambaniseko kumele ibhanishwe. So nxa sesikhangela indaba ye-gugurawundi kuyafana le ndaba ye-Rwanda, kuyafana ngesikhathi esifanayo i-Rwanda into eyenzakalayo after amahutsi lama-Tutsi sebulalene. I-investigation leyana was not done according to imthetho ye-Rwanda kodwa it was done according to international human rights law.
Uyatsho ukuthi izinkantolo zeZimbabwe ngeke ziluphathe lolu daba ngoba lubanzi ukwedlula zona. Alubana kuya ngawe ngaluphathwa njani pho lolu daba?
Ya, khonapho-ke usuka kuhluphe ngoba ngokuswelakala kwenhlanhla iZimbabwe futhi kayikho kule inkantolo enkulu yomhlaba wonke jikelele okuthiwa yi-International ICJ, i-International Court of Justice. So into esuke ihluphe khonapho-ke ukuthi sokudingeka-ke amanye ama-mechanism angaphezu kwamankantolo eZimbabwe angalulungisisa lolu daba. kungaba ngendlela okwenziwa ngayo South Africa ngemva kwa-1994 lapho kwaba khona le Truth and Reconciliation Commission.
Umnumzana Kula wobe ligqwetha sixoxela ekwelebhilitha ne. Umnumzana Ziyambi Ziyambi yena ubengadobhi ucingo lwakhe.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Abogantsha lwezemithelo olwezimra namuhla bathwele izimota zelunga lezanu PF umnumzana Justice Mayor wajajena abazibambe emngceleni weBed Bridge izolo bazibuyisela eHarare. Kubike iphephandaba leThe Herald. Izimota lezi ngehlobo lweLamborghini leBMW njalo kunakanelwa ukuthi uwajajena ubezama ukuzivalekisela kwele South Africa. Uwajajena ubotshela abanye abasolwa abane ngolwesibili besetheswa icala lokutshontsha imali yenkampani yeCotco engena kuzigidi zamadola eMelika ezinhlanu i-$5 million. Vali landula leli cala
Gukama
Namle
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 lam shweshwe
Namle la nampawa furembu.
Kweze maphandleni lamhlanje abalimi bezansi yemandebeleni sebekhutaze uhulumende ukuthi aphangise ukubapha inhlanyelo yohlelo lwegajopo ukuze balime kusaselesikhathi. Albert Ncube usipha lolu daba.
Abalimi bemaphandleni abaxoxela umsakazo weStudio 7 embukisweni weGwanda Agricultural Show oqale ngolwesine bathi sebeqalisile amalungiselelo okulima lonyaka njalo bathi bafisa ukuthi ngabe bayathola inhlanyelo kuseselesikhathi ukuze lapho izulu liseula bahle baqala ukuhlanyela. Iningi lithi kalivunanga kuhle lonyaka ngoba liphuze ukulima ngenxa yokuswela inhlanyelo. Unkosikazi Siphathiswe Ndlovu olima esivandeni seholele wilongi eKwana North uthi kuyadinga ukuthi baphiwe inhlanyelo kusesele isikhathi ukuze bathole isivuno esingcono ngomnyaka ozayo.
Fertilizer in time lenhlanyelo lakho in time ukuze ukuthi ivele nxa izulu liqala bayamagodi already sesiqalisile ukuchaya sihle sifake lathi inhlanyelo yokuqala.
Amazwi kaMandlovu agcizelelwe ngumnumzana Julius Ncube owe number 4 esilonga eGwanda South.
Isamhlanga mfunga ulima sibili ngoba mfunga ukuthi nxa ngalima lapho enzayilima khona ngikwanisa ukuthi ngihambise GMP.
Unkosikazi Emilia Ndlovu odabuke edema komzimuni eGwanda North uthi njengabalimi babhekane lenkinga eziningi ezibangelwa yokuguquka komkhathi kungakho bayeludinga usizo lukahulumende.
Sibe sicela ukuphathiswe kakhulu ngenhlanyelo, i-fertilizer, umuthi wokuspreya isihlava emasimini.
Umnumzana Jeremiah Makwayiba olima utshinde eplazini leDwala eWest Nicholson laye uthi inhlanyelo kumele ibuye kulesikhathi ukuze babe lesivuno esihle.
Kube kufuna ukuthi yona linyanga siya kuSeptember ngase athula ama inputs sihlale sibambe ngezandla ukuthi isikhathi sokufika solima sihle singene endimeni.
Unkosikazi Sibongile Hlongwane olima labanye phansi kweqembu levusisizwe eGwatembe Flavbusi uthi abalimisi sebeqalile ukubhala amabizo abo ukuze bathole inhlanyelo evela kuhulumende.
Sikhangelela ukuthi uhulumende asincedise ngenhlanyelo zomumbu lamabele labo-sugar beans labonyawuthi lama-fertilize.
Uhulumende yena useke wethula amazwi ethembisa ukuthi uza kupha abantu inhlanyelo isikhathi sisasekhona. Umbukiso walonyaka weGwanda Agricultural Show ovalwe lamhlanje ugujwe phansi kwesihloko esithi Revamping the Face of Agriculture for Food Security and Economic Sustainability. Ngiyemele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert Tam. Okwamanje siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosazana Florence Magagula ohlala eLupane. Osichazisela ngokuthi impilo enjani kuleyo ndawo. Ngesikhathi intengo yempahla ikhuphuka njalo iningi labantu lingenelisi ukuziphilisa ngendlela elifuna ngayo.
Esikubona ukuthi ukudla kukhwela kokuphela ikakhulu nxa amasizo sezinti esezagula. Kumbe kungavela kukhulunywe ukuthi bafakelwe a certain increment izinto vele emagrosa zihle zikhwele ngenye indlela then ezinye like ishukela yabe sotshela ukuthi ishukela alithengiswa nge-local currency selithengiswa nge-US dollar then lama-rate angikhona akhwela kokuphela ngapha kokulokuzen ku-black market. Njengakathesi ukuzithiwa i-100 rands liwile ayisathengi abantu babelokhu bethwele amarandi uzothiwa irandi lakho seliwile alisathengi ngendlela okade ujwayele ngayo.
Ukuhlala esenta khona ngapho ungathi kungcono yini kulokuhlala edolobheni kumbe kucishe kufana?
Khona kucishe kufanane ngoba ama-rates angikhona ayafanana ama-rates akhona lapha eLupane lakwamanye amadolobhu. Even lama-price ama-commodities ayafanana akula nje mehluko.
Kukhona yini okwenza kube ngcono kuba duze lezakhamizi?
Kuba ngcono ngoba ngapha xa uduzane lezakhamizi uyakwanisa ukuthola amabele. Amabele isikhathi esiningi ayazi intengo yawo iphansi kulempulo kuyathenga impuphu esitolo.
Libabona besenzana besifazana ukuze bephile khona ngaphela uPan sibalisa emaphandleni la khona pho isent.
Abesifazana indlela abaziphilisa ngayo yokuthengisa. So bayahamba edolobheni behambe bayodi izinto bahambe bayozithengisa ekhaya ngamabele babe sebethwala futhi amabele lawana bayowathengisa edolobheni. Then abanye baphila ngokuthengisa emfiyeni bethengisa amatamatisi ngembhida. Abanye njalo khonapha esenta bathengisa izigqoko kodwa ke ngikhona khona ukuthi umuntu usesekuthengiseni imali yangkhona esitholakala iyabe ingayeneli.
Sesikhangela ke abantwana ezikolo ke
abantwana esikolo amanye amafamily awenelisi ukutholela abantwana indingeko zonke ezifunakalayo esikolo. Kube sokuthi abantwana abangamankazana abanye basuka bebe lenhlanhla yokungena kuma-organization afanana labo-comfort yabo abantwana Zimbabwe abo-dreams babhadalelwe. Kube sokusithi abantwana bangabafana isikhathi esiningi babathola abatholakala besehluphene lokugcina beyekele isikolo bengaqedanga ngoba abadala baye besehluleka ukuthi babatholele indingeko zonke ezifunakalayo esikolo ikakhulu ngoku-introduswa kwe-new curriculum. Izinto ezifunakalayo ziyabe ziziningi kakhulu imali zakhona ziningi kakhulu izinto zakhona azithengwa nge-local currency kufunakala i-forex abadala basebenza bahola i-local currency abatholi i-forex njalo nezi-school fees kathesi njengoba i-government ivumele ukuthi izikolo zishaje i-school fees nge-foreign currency. I-school fees sezibhadalwa i-foreign currency abadala i-foreign currency abaningi abayitholi. Ukuze ayitholi kuyabe sokumele ukuthi ahambe ayoyithenga ku-black market izinto zakhona kathesi ade kurejista u-form 4 imali zakhona kade zifunakala asomali ezincane akuyathiwa i-subject A1 ukurejista $11 or equivalent to $11 kukhulunywa nge-andi lokuzeni nge-RTGS kuyimali eningi kakhulu abantwana abaningi o-form 4 bayehlulekile ukurejista ama-subjects akade bekhangelela ukuthi ngaba ngarejista babhale abanye vele bahle bangarejista especially abantwana abayenza ama-science imali yangona ibiningi kakhulu.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Florence Magagula ohlala eLupane Center. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSthandekile Mhlanga. Nikona pa e Washington DC.
Siyabonga sithandekile siye kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali tshona njani zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesizalwane seZimbabwe umnumzana Abel Khumalo ohlala kwele South Africa sihlaziya udaba lokubana ukuhlukuluzwa kwabavela eZimbabwe kuthiwa kuyaqhansa kubotshwa abanengi ezidaladeni abangela maphepha. Kwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Ngiyabonga ukuba sehlelweni Chris, unjani?
Sizwa kuthiwa umumo mubi kakhulu khona ngapho kwele South Africa kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala khona ngapho. Ungasitshela ukuthi kuyini okwenzakalayo?
Yeah Chris, into eyenzakalayo ukuthi kulale igroup othiwa idudula le iyahamba ema-restaurant nakwezinye indawo la okunamashopu neminye imisebenzi nje behamba bekhipha abantu especially abeZimbabwe besithi kufanele babuyele kubeZimbabwe. They are singling out only abantu beZimbabwe. Into esibone nayizolo uminister we-Home Affairs esithi amaZimbabwe kufanele abuyele kubo noma kanjani vele abasafuna umuntu weZimbabwe eSouth Africa.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi kube la khona lokhu okwenzakalayo? Kungaba lezombangazo yini?
Ngokubona kwami inzondo nje evela ku Minister of Home Affairs since ngaba la ne South Africa angaze ngibone umuntu okukhuluma kabi every day nje maye address ukukhuluma abantu beZimbabwe angazi ukuthi inwembi enkulu ngoba nje anything engenzakala vele uvela aqala ukukhuluma ukuthi abantu beZimbabwe kima Zimbabwe. So angazi ukuthi kungabe kubangelwa yini ukuthi abe nenzondo enkulu kanga.
Wona umumo wezomsebenzi unjani? Sizwa kuthiwa abaningi abavela eZimbabwe kabasasebenzi. Kuliqiniso yini lokhu njalo kuhamba njani?
Umumo womsebenzi mubi Chris. Mubi nje ngoba abantu abaningi abasebenza ema-restaurant nema-shop abasasebenzi bangenela abantu bedudula babakhipha imisebenzi. Nakuhlangothi lwama-trucks ama-drivers amaningi amanye amakhampani amaningi ngale eDurban onwa ngalaba ama-Indians. Ngibone ngathi asevalile amanye amakhampani asemisile abanye abasebenzi ngoba bebuye eZimbabwe ngoba bayavala ama-freeway lapha besithi abafuna abantu beZimbabwe. So manje bathi bayafuna ukungena ku-security industry ngoba yena amaZimbabwe amaningi. So amaZimbabwe amaningi akuma-restaurants nezitolo nakum-security industry. So sebeqedile ngezitolo manje bangena kuphi? Ema-restaurant la ku-security industry ngale ma-trucking vele abantu abaningi bamiswe imisebenzi. So hayi kubi Chris, kubi angazi ngoba nendaba yethu yama ZEP le ama permits bayipostponile i-High Court izophinda ingena mhla ka 5, 6, 7 October. So angazi outcome yakhona ukuthi izoba kucele liphi. Kodwa yena uMinister of Home Affairs wayeshilo wathi mabe babeyiluzile i-case bazolandela okuyabe kushiwo i-High Court. So silindile kodwa kusela themba nje sesiqala ukuzibopha impahla zethu sithumele ekhaya kwenzela ukuthi nje mayefika uDisemba singenalutho la ngoba nabo bayasonga la abantu bathi come January kuzobe kufiwa.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli?
Ngiyavalelisa abalaleli, ngibonga ngethuba engiliphiweyo nguChris Gande neStudio 7 ngisithi asisebenzeleni ekhaya kubi la siboneni ukuthi kusiyofika uDisemba sesithethe zonke into zethu sasihambise ekhaya ngoba kunathemba lapha nesimo somnotho salapha eSouth Africa sithembisi. Hhayi akusenalutho lapha eSouth Africa. Ngiyabonga.
Lo ke ngumnumzana Abel Khumalo isizalane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngu Chris Gande asidibaneni njalo ngevike ezayo lilale.
Siyabonga Chris. Nansi impumela yemidlalo yeChibuku Super Cup edlalwe namuhla. Chicken 2, Harare City 0, FC Platinum 2, Tenax 0, Black Rhinos 1, Capes United 0, Herentals 2, Ngezi Platinum 1. Amaqembu anqobileyo la asedlulele phambili. Siziqibe ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu lebahlangene Super Sounds liphethe idlalate lalo elitsha elilesihloko esithi umlobi wendulo. Umholi weqembu
igama lami uAdmire Ndiweni ngizalwa enkayi esigabeni sakwesivalo ngaphansi kwenduna uMahlangu emculweni ngiqale ngo-2016 kodwa idlalade lokuqala liphume ngo-2018 idlalade lethu elokuqala lithi isala kutshelwa seza ngo-2019 nedlalade elithi ikusasa lempilo. Kwase kuthi-ke last year seza ne-CD elisha elithi umlobi wendulo kodwa-ke nalo lidileyile futhi ukuphuma ngoba lize laphuma manje ngo-March.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Ilizwe esikilo sise South Africa abalandeli bengasithola enambeni ezithi 074 547 6922. Bese ke ezinye zithi zona 078 150 450. Enkundleni zokuxhumana sikhona, uyabhala nje uthi bahlangene Super Sounds. KuFacebook sinalo ipheji bahlangene Super Sounds, bese ne-Instagram futhi sikhona nakhona.
Abalandeli-ke ubatshiyela wapha amazwi?
Sicela uxhaso kakhulu walokhu umculo wakithi vele usehla kangaka. Kuba nzima nakithi singabaculi ukuthi sibe si-releasa izingoma ekubeni zisidle esikhwameni.
Uphuma ke enkundleni uAdmire Ndiweni leqembu lakhe lebahlangene Super Sounds ngale. Iqembu lebahlangene Super Sounds lihlabela ke kamnandi lapho lisigqibela uhlelo lwethu. Kwanele Mthokazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilala.
C
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.